Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yezanu PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawa wayo umnumzana Swithan Chirodza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara, so lapho akuzange kukhitshwe muntu. Kuwadi 9 kuloDonaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafomoyo. Kuwadi 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula uHonorable Celeste le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanye nalawo yiwona lo.
Kuma by-elections aseke yenziwa sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama-resources e-government baguduze
esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election eyinsiza lapho abaguduza khona isipara se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti i-ZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani i-ZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba zananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba
umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
asambeni madoda siyovota
gambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama-restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo imtathele izindaba yestudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophete isebenzi kulelo vinkili
yes. I made an appointment to come see you today
in what capacity
you'll understand when I'm a member of parliament
okay have you got an official sanction from parliament
I don't
to be
need
here.
A sanction to be here
you're an official government business
I'm not government you see the arrogance you are displaying my man
no we're not going to meet to the delegation Julius I'm sorry I can't
then there was a resident on that fence because we have appointment with you
umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa
they are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana
Africans and African brothers and sisters to work together
ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuchiya abanengi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa kumnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imsebenzi
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi siphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhathe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele emfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcini isihlalo wenhlanganiso yezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hathi abokuza ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
ibandla ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho okubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo kodwa ungahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuthi umuntu ekhuluma siyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu kwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebhomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazila mende ulesazila ngesenzakalo lesisibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekela ukuthi ngelinye ilanga babe khona baba answer bhumba abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngenze indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodo njengalokho okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland lathi njengeMDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleni siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulaya nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uTharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo wona mabhonzo ekutshengiseni uthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodadewethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa so izani PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangake luhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani
uhulumende wezani PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngeground ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo lalo ndodo sekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvulwa kumlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningaba kukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Kwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lindawo ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethe eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyaweza amaphathi, siyaweza amaphathi impela labantu bakhuluma bathi ye imithwakazi yabandlulula, imithwakazi yabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi alabo vice president ababili, bathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangaka eZimbabwe ngabani? Shebo ukuthi yoko lobandlululo khona khona kula amabandla nalawa athi imithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi lobandlululo. Kwalo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeleni abaningi basezibaba sekela bonke akulothwa lesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU-PF yakhona le. Iyayifundele audio, ayifundele audio bezwa abantu. Imithwakazi ayila bandlululo. Pambili mtoka Republic Party. Iba ndeni nga skulula edaleni lwe skilo na mdlanji. Kali kumendisi esalifaka wa ZANU-PF nabo MDC. Wezo sitatili minuto wetu, wezo sitatili anginti edu. Asila luto watezi nga ZANU-PF le MDC.
Sanmona ni mbanduba wa Studio 7. Ainya pila. Yavzi, msatuelu kuti kulondo to kulume wati MRP ikulumi sheli. Ifunu kuti ilokuze engani kutelin komchetia. Ai, tina kasifunu ugulwa, kasifunu la. Umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeli kahle sikhululekile kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe umuntu wakithi ukude kabe ukuthi namhlanje kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela uDlame sibili, siyacela umuntu wenkosi hayi asifuni bese ungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuna impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje umuntu wakithi. Wela njengoba uzizwila ngazimbe kwinto ya evikini leli last week kodwa emalangeni akwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlili ngani sifuna inkomcheti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe izwi lethu kahle, sikhulilekile kungela dlame kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxe banxeba nje sinje namhlanje. So uma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela into enzima kakhulu. Yize singatholanga lutempini, salwa sasingamagorilla mfowethu, kukhali AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
sanbonani basakazi be Studio 7 odongameni komo nabo Israel sisasibanda ninjani nabalaleli niyaphila lonke siyajabula inkulumo ezikhulunywayo siyazijabulela ngoba iStudio 7 umsakazo okhipha indaba ezinandi indaba njalo eziliqiniso ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingatsho ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa ayeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo iyizaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egxile kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho ukhuluma le phathi yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngidingenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu beZimbabwe ukuthi bebelokho beqhubeka uyazazi ukuthi ngisho kuba uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga ngiyitshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho lokho akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngasombuka ya ngicela la mphela ndifake i-audio yami la imizwakale ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections betha kulasikhathi hhayi bantu bakwamthwakazi kingafuni ukugembulisa abantu kingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingahlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhayela vele omonzora ikuyini omonzora lani bantu bakamthawazi ningadlali ngabantu ngiyabonga
linjani kustudio 7 ngumuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kanti i-lockdown le ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenza imichikicha sonke why laba bantu kanti bengathenga utshwala bayenathe ezindlini kanti njengokuba bethenga i-grocery kuyini kanti vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12, 1, 2, 3, 4 ekuseni bhawa kulokhu alibondi spread corona khonoko abantu sebedakiwa basazazi bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebanga le msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kuyukuthi ikhoreni khona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kaqhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele bathele ezindlini eli bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inqaba efuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshalo obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ngoba inqaba ebuthela phamabha bavuthene besebeyizindlu eziningi ezijiyeneyo ezijiyajiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu bechayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezijiyeneyo but bayathenga bibe buningi omunye lomunye enatha lapho ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyane ngu-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo beziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kudle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqeda sibili sokungada kuqedakali kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela iindawo eziningi zihlumile zavuka zema imisebenzi isikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusaswele ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. ngoba ngikhole ukuthi uza kuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolukhona aphinde athi uyama uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuza kwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrat.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.